Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwazo omuhle salamukela kumsakazo weStudio 7 lamdla ngomvulo mhla zilijumi lambili kunqabakazi 2019. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje kunanzwa usuku lwamaqhawe namhla olweHeroes Day kulabanye abathi kumele urhulumente agcine kahle abalwa impi yenkululeko.
Mina ngifisa aluba urhulumente uyanelisa ukuthi abancedise ngazo zonke indlela abanakanele ukuthi laba abantu balezindlu yini.
Kodwa kulabanye abathi sokwenele okufunwa abalwa impi yenkululeko.
Mina ngikhathele ngendaba zabantu laba abalwa impi kanti bafuna ukubhadala siyingozi wani yona ingozi iyabhadala iphele 97 baphiwe ama-50,000 ahle akhithiza ilizwe.
Odabuka kwele Melika uloba ugwalo oluveza indlela owasuswa ngayo umgabe esikhundleni.
I knew that something big was going to go down in Zimbabwe and I told my friends let's go back for that and I returned to Zimbabwe. It took a couple of days in time for the military had already intervened.
Ngananzelela ukuthi kuza kwenzala okukhulu eZimbabwe. Kwasithatha isikhathi eside ukuthi siyefika eZimbabwe lapho esathola ibutho selingenele.
Lingakhudwa ngezemculo lokunye okujiyeneyo. Zonke lezi ndaba lezinye sizozizwa kulo msakazo. Abantu abaningi bakhangelwe ukuthi baza kuthi gwaqa emathuneni amaqhawe eHarare namhla okuzabe kunanzwa khona usuku lwamaqhawe olweHeroes Day. Uhulumende uthi amabhasi angamathumi amane azathwala abantu eHarare ebasa eNational Heroes Acre. Kulamanye njalo amabhasi azathwala abantu ezabelweni zonke elubhekise eHarare. Umnumzana Oliver Chidawu umphathintambo kahulumende obona ngokwenzakala eHarare utshele iphephandaba leHerald ukuthi abantu kumele bathakazelele usuku lolu ngokuthula. Omunye wabalombono lo ngumnumzana Volta Moyo odabuka eNkhwali esabelweni seMathurini South walwa impi yenkululeko ekuvuyo leZebra.
Uhulumende kumele ancedise abalwela inkululeko ngoba laba abantu bazinikela impilo yabo ekukhululeni leli lizwe. Iningi labo kuze kufike la namhlanje abakhangeleki ukuthi ungabatsho ukuthi laba abantu yibo abaletha inkululeko le namhlanje uZulu kandaba oyikholisayo. Mina ngifisa aluba uhulumende uyanelisa ukuthi abancedise ngazo zonke indlela abanakanele ukuthi laba abantu balezindlu yini. Laba abantu bakwanisa ukuthi bahambise abantu ababo ezikolo yini. Layona leyo ipentsheni yabo ibe ipentsheni engenza umuntu aphile. Nothi ukuthi kube impentsheni yezinhlekisa batshone bemelele amabhenki bathi bethole ukuzimadlana kwakhona bebaswele lokubele emakhaya sekuphelile lebhasi isikhwelile isidlula lokhu abakuholayo.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Special Ncube.
Ngithi uhulumene lo okhona kazame ukubona ama-ovethi bakithi asize abantu laba bahawula bakithi bayahlupheka kodwa ilizwe lelibalilwela loba njengababonga even ngama-1,000 ivele la incane 1,000 US enxele labo bangazama ukudobha nje okuncuncuncu etshengiselela nje ukubabonga ukuthi balilwele ilizwe leli ngoba uhulumende sebesidlabodwa engani labana abantu abalwanga.
Umnumzana Gabriel Moyo ulombono ofanayo.
Namboni ngazani amaoveti usizwa kumele balithole kuhulumende. Amaoveti kalamali, amaoveti kaholi, kumele bathole usizo lwemali bakwanise ukuphilisa izimuli zabo. Abanye abalazindlu, abanye bengabantu nje, awusoze utsho ukuthi ngabantu abalethilizwe leli ukuze liphumelele. Ngoba ungakhangela ukudula kwezinto kathesi uthi uyakhangela ioveti ukuthi linjani. Ilehluleka ukunatha yona ikhokho ikhokho kuphela nge-200 impuphi yona sisenza 100 and something ichikeli senza $25. So ioveti abakithi ake babonakala umaoveti njengabantu ababisilizwe.
Kodwa-ke unkosikazi Busi Masina uthi abalwa impi yenkululeko bafuna ukwenzelwa konke nguhulumende kulandela amaqubaquba emali abayiphiwa nguhulumende ngomnyaka ka-1997.
Mina ngikhathele ngendaba zabantu laba abalwa impi kanti bafuna ukubhadala siyingozi wani yona ingozi iyabhadala iphele 97 baphiwe ama-50,000 ahle akhithiza ilizwe. Bayahola lakathesi inyanga nxa iphela bayahola. lokhu lalokhu kanti sokumele senzeni kanti vese hayi mina vele angisakwazisisi sikhathele ngabo laba bantu. So izisebenzi zikahulumeni ezinye leza othicha abafundela imisebenzi odokotela obani bani bahole nale mali esithengisa inkwa kuphela labo thi abalwimpi lokhu bebhadalwa isiyingozi engapheliyo yini. Hayi sikhathele ngakho lokhu.
Abalwa impi yenkululeko banikwa umuntu munye ngamunye inkulungwane ezingamathumi amahlanu amadola $50,000. Abanye bayichaphaza okumangalisayo. Ibandla lezanu-PF lithi kuqakathekile ukusekela okwenziwa ngabalwa impi yenkululeko. Omunye wabasekela lokhu ngumnumzana Nkosinathi Jiyane okubandla lezanu-PF.
Amaqhawe aphilayo yebo kambe uhulumende wazama indlela zonke ukuba abanikeze imfanelo zabo. Singasusela emuva ngale ngomnyaka ka-1997 baphiwa imfanelo zabo yebo lapha lalaphana. Bakhona abakutholayo inzuzo zabo kufundisela abantwana ezikolweni lokhu lalokhuya kodwa kuyasilela ngomsebenzi abawenzayo sesiwukhangela sibili ubukhulu bawo lesisindo sawo. Kusadingakala ukuba uhulumende ebenzele okunye okungcono kulalokhu asebenzela khona.
Singathi angabenzelani uhulumende wona ngokubona kwakho?
Mina-ke khonapho kuthi kuyangithinta kakhulu mina impi yenkululeko ngayibona. Angihambanga empini angeke ngithi mhlawumbe lami ngumjibha kodwa-ke singabantu ababethunywa besabhala izimota zamasocha zamakhiwa zihambisela obhudi ukudla lapha babedlela khona. Mina ngokwami sibili ngibona uhulumende ngabe kulezi celo zabo abazifakayo izikhalazo zabo ukuthi ayisicalisise lokhu lalokhu. Of course okunye kuba kungathi ukudlulisa amalawulo kodwa-ke mina ngibona uhulumende ngabanike udlebe eze ukuthi bakhala ngani abenzele khona kati siluzane okunjengokuthi khona yebo kambe basemaplasi bakhala ngokuthi mhlawumbe labo bephiwe lamamayini baphiwe lokunye izinto ezizakwenza ukuthi labo bebone ukuthi ilizwe leli lezimbabwe balisebenzela ngempela bahlezi kakuhle abantwababo abazulu ezizukulwana zizahlala kakuhle ikakhuluma singeqathanisa lamanye amazwe. Amanye amazwe ahlezi kuhle ungakhala abantu abalwa ku-Second World War lanamhlanje bahlezi kuhle pho abethu laba abalwe about 40 years ago. Shuwa ngeqiniso lonke akumelanga behlale ngendlela embona behlezi ngayo.
Kusenjalo kubikwa ukuthi wayengumongameli umnumzana Robert Mugabe uthi kafuni ukungcwatshwa labanye bakhe e-National Heroes Acre. Iphephandaba leZimbabwe Independent libika ukuthi uMugabe wethulele lokhu izihlobo zakhe esesibhedlela eSingapore asihlale khona okwenyanga ezine. Usesebenzisa isihlalo esilamavili i-wheelchair. Kubika ukuthi ufisa ukuthi ayengcwatshwa duzane lonina uMoyi ubona Mugabe kwaZwimba eMashonaland West. Wayengumkakhe uMoyi uSalim Mugabe wangcwatshwa e-National Heroes Acre. UMugabe uthi kafuni ukuthi umnangagwa walabanye bakhe bakhulume abakufisayo nxa bezamngcwaba e-National Heroes Acre eHarare. Umnangagwa wasusa uMugabe esikhundleni encediswa libutho ibandla le-ZANU-PF idala lephalamende labantu abatshengisela emgwaqweni. Ibandla le-MDC elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi abalandeli balo labantu abaningi eZimbabwe bazatshengisela ngolwesihlanu bekhonona ngesimo esibi somnotho elizweni. Isikhulumeli sebandla leli umnumzana Daniel Molokele uthi bakhangelelwe ukuthi kuzaba labantu abaningi abazatshengisela loba nje besethuselwa ngamapholisa labanye abangamasosha labanye njalo abangamapholisa ensida. Uhulumende uthi kubikwa ukuthi kulabantu abaqhatshwe libandla le-MDC abakwamanye amazwe ikakhulu labo abathothozela ukutshengisela kweleSudan njalo ngesikhathi kusenziwa okwakusaziwa ngokuthi yi-Arab Spring. Uhulumende uthi abantu laba benza engani bethekelela ilizwe leZimbabwe bona bezothothozela abafuna ukutshengisela. Kodwa-ke uMolokele uthi uhulumende uyazikhulumela ngalokhu. Nanku okwethulwe ngamaphephandaba mayelana lokwenzakala kweleZimbabwe. Iphephandaba leStandard libika ukuthi kuqhubekela phambili ukuswelakala kwamafutha ezimota kweleZimbabwe. Abathengisa amafutha besala ukuhlawula umthelo we-tax osanda kwethulwa nguhulumende. Iphephandaba le-International Labour Organization libika ukuthi abantwana abaningi bayahlupheka kweleZimbabwe
ngenxa yesimo esibi somnotho. Umfundisi Kenneth Mtata unobhala jikelele wenhlanganiso yamakholwa eZimbabwe Heads of Christian Denominations uthi umongameli Emmerson Mnangagwa lomnumzana Nelson Chamisa kumele bakhulumisane ukwenzakala kwele Zimbabwe. Le yi-Studio 7 lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC.
Sanibona ni-Studio 7 basakazi. Hayi, ngiyabonga mina ngubhanda moyo ngilapha ekulilima West. Ilanga leli elokuthi kuyaselebrethwa i-Heroes Day. Vele into le yenzakala ngenye indlela le ngoba kusho ukuthi vele lapha emareserva akula abalweli benkululeko ngoba isi 1980 angaze ngikuzwe kuthiwa kuyaselebrate emakhaya. Abantu balwa bonke impi izalukazi abadala baye baze batshona bengasela lutho. So hayi ukuthakazelela i-Heroes Day, hayi thina emakhaya vele hayi.
Ilanga lamagamba lihle kakhulu, lilanga ebelisilikhuthalela kakhulu ngensuku ezidlulileyo, kodwa khathesi wona amagamba angikhona yiwo asemabi ngoba asesenza lokhu ukudlula abakulwelayo. Abantu Jesus Smith besithi ngumuntu omubi, kodwa okwakusenziwa ngoSmith ingcisa okungaba ngcono kunabakwenza ngalesi sikhathi.
Salibonani basakazi be-Studio 7. Thanda ukulibingelela ngosuku lwanamhlanje nje sikhangelele i-National Heroes Acre Day ukuthi hayi mina ngokubona kwami hayi iqiniso elihle. Uhulumende yena angazama sibili ukuthi ethi yena angazama ukuncedisa abalwela impi yenkululeko, but ngokubona kwami amboni vele kulo ncedo kakhulu ngalokhu ngoba vele ngiyaza ke bancede ngalutho ngoba vele ilizwe vele ifile linje. Hayi mina igama ngibizwa uLinus Ncube.
Linjani bantu be-studio khona hapo? Hayi thina siyaphila. Laba abalwela impi laba abasekho bona ngokwabo. Abalweli impi labana abafayo ngesikhathi sempi, hayi laba esesibabona laba abazibiza amabhogasi ama-overtrain abangela ideology. Into zabo nje zihlangene ngabantu abaphunga ukuphila ngokuthi abasela strategy yelizwe, babulala ilizwe bezibiza ama-overtrain ngoba bona balezinto abazitholayo kuhulumende obusayo. Akula direction ama-overtrain zona ngawo safa abasekho. Uthulani Masuku okhulumayo ke lo, akulanto esibafisela ukuthi ngabe uhulumende yabanikayo, yibo abasingenise engozini esikuyo manje.
Ngiyabolisa abalaleli be-Studio 7 nabasakazi be-Studio 7. Wabo Nhlanhla Ncube lapha eNtunde eFilabus. Ngithi mina usuku lwe-Heroes Day solwaphendwa lwaba i-Zero Day kungoba abalwela inkululeko ayikho nto siyibonayo abalwela inkululeko. Balwela inkululeko ukuthi thina bantu sihlupheke. Kungakho abalwela inkululeko bona uqobo abalwela inkululeko baba nodlawo lwabaphezulu ukuthi bahlale kahle bona bahlupheke. Ngiloba omdala wami mina walela inkululeko akakatholi namanje noma yisenti kulabo ababethole u-50,000. Yena akatholanga senti, kwathola abantu ababengayanga empini, kodwa yena eliyile empini akatholanga senti, uyahlupheka. So wasetshenziswa njengodlawu yilabo abaphethe.
Ye linjani, linjani, salibonani mkhokheli moyo lo okhulumayo ekhuluma se-Centurion. Mina usuku le-Heroes Day ya luhle khozike siyabe sikhumbula amaqhawe wethu. Kumele silukhumbule vele singalikhohlwa, silukhumbule kakhulu singalikhohlwa, cause kulamaqhawe alwa impi ukuze sihlale kahle. Loba-ke singasahlalanga kahle manje, kodwa-ke alwa impi ukuze lathi sibe nozibuso omuhle. Ngifisa mina ingathi abalwa impi bengaba vulela ama projects baba vulela ama projects lawo bekwazi abangasebenzi yo babamba bambe khona and then bangcediswe kuloku nalokhana okubahlulayo kodwa ke hayi khona ukuthi ba demand bangcediswe.
Yes, siyabonga kakhulu ke leyo imilayezelo yabantu ke abasithumezele kuwhatsapp kunombolo ethi 01 202 465 0318. Lingathinelwa kusasa. Sike sibone ke ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kuhlengwa abantu abaningi abadabuka kwele Sudan abaphose bagalula esemkhumbini okade usucwila elwandle duzani lakwele Libya. Inhlanganiso ye-World Food Program ithi abantu abedlula izigidi ezimbili babhekane nendlala emangalisayo kwele Guatemala, eHonduras, El Salvador leNicaragua. Kulogwalo olulotshwe ngodabuka kwele Melika oluveza ukususwa kwayo umongameli uMnumzana Robert Mugabe esikhundleni olulesihloko esithi 2 weeks in November, the astonishing untold story of the operation that toppled Mugabe. Intatheli zindaba uDouglas Rogers singathi waba lenhlanhla ngokuthi abekwele Zimbabwe ibutho lisusa uMugabe esikhundleni. Wayeqhathwe liphephandaba ukuthi alobe ngezemvelo elabanye bakhe kuzwekazi le-Afrika engazi ukuthi uzazibonela uMugabe esuswa esikhundleni phezu kokubusa okweminyaka engamajumi amathathu lasikhombisa.
I was there to write a travel story about a road trip I was taking from Zimbabwe through Mozambique with some friends, three friends of mine.
Ngangizihambela labangane bami abathathu sisuka eZimbabwe sisiya eMozambique, kumele ngilobe ugwalo lwezemvelo. Sezwa kuthiwa umsekeli kamongameli uMnangagwa osexotshwe umsebenzi. Sezwa njalo ukuthiwa osebalekile eZimbabwe waya kwele South Africa, ethembisa ukuthi uzabuyela eZimbabwe ngesikhatshana. Kwangimangalisa lokho.
A few days later he escapes the country, he arrives in South Africa and says he's going to be back in 2 weeks, which I thought was ludicrous.
URogers wananzelela ukuthi ukuxotshwa kukaMnangagwa kwenzakala ngesikhathi elwisana lonkosikazi Grace Mugabe owayekucele le-Generation 40 kubandla le-ZANU-PF elalifuna ukuthi athathe isikhundla sikaMugabe. Lo mkhokheli webutho uGeneral Constantino Chiwenga ngaleso sikhathi wayesanda kwethusela uMugabe lomkakhe.
I knew that something big was going to go down in Zimbabwe and I told my friends let's go back for that. And I returned to Zimbabwe, took a couple of days in time for the military had already intervened.
Ngananzelela ukuthi kuza kwenza lokukhulu eZimbabwe. Kwasithatha isikhathi eside ukuthi siyefika eZimbabwe laphe sathola ibutho selingenele. Ngangikhona abantu betshengisela emgwaqweni, kunganisi bukele ukuthiwa yimovie ngesilungu.
And witnessed what seemed like a movie.
URogers uthi wabikela owayebalobela ugwalo lokwethekelela ezemvelo kuzwekazi le-Afrika ukuthi kungcono alobe ngokwenzakala kwele Zimbabwe. Bavumelana waseloba ugwalo lolu lapho aveza khona okwenziwa ngabantu abanjengodabuka kwele Zimbabwe uMnumzana Tom Ellis ongayisilobizo lakhe lokuzalwa. U-Ellis wasebenza kakhulu ekususeni kukaMugabe esikhundleni.
The guy is a white Zimbabwean living in South Africa, been involved in opposition politics a long time.
Le yindoda emhlophe edabuka eZimbabwe ehlala kule South Africa oselesikhathi wangena kwezombangazwe.
And I listened to the story. It involved him meeting and befriending a CIO agent sent down from Harare to assassinate him.
U-Ellis wavezela uRogers indlela abantu abazondanayo ababambisana ngayo befuna ukususa uMugabe esikhundleni. Bagoqela uCasper olipholisa lensida elikuhlangothi lwezomvikela olwe-Central Intelligence Organization wavezwa kugwalo lolu ngegama leli lokusoma. Abanye njalo abaphathisayo ngowayekhokhela abalwa impi yenkululeko uMnumzana Christopher Mtsangwa, uMnumzana Gabriel Shumba igqweda elilwela ilungelo likaZulu labanye abakunhlanganiso ezijiyeneyo. Balubelana isivumelwano sokusekela uMnangagwa abasibiza ngokuthi yi-Northgate Declaration. Lokhu kwakucanda indlela yokususa uMugabe esikhundleni.
A black Zimbabwean CIO agent and a white Zimbabwean, ex-Zimbabwean businessman sitting in a truck in a parking lot in Johannesburg to say, we've got a plan. What their plan ended up being, okay, is that they wanted to support Mnangagwa. They wanted to support the Lacoste faction and have Mnangagwa as the new president of Zimbabwe.
Kuyamangalisa ukubona umuntu onsundu o-CIO lo mlungu ongosomabhizimisi bese emoteni eJohannesburg emagcekeni kaZulu. Besithi kulento abafuna ukuyenza. Balobelana isivumelwano sokusekela Mnangagwa wayefuna ukugenqula umgabe. Bebesekela icele lebandla leZANU-PF eleTeam Lacoste elalifisa ukuthi Mnangagwa abe sesikhundleni sikamongameli. Lokhu ngibona engani yikho okwenza uGabriel Shumba labanye bakhe bakusekele.
And have Mnangagwa as the new president of Zimbabwe.
URogers kugwalo lolu olujulileyo waphendlaphendla wathola abantu bamtshela ngokwehlela umgabe loMnangagwa esanda kususwa esikhundleni njalo ebaleka elizweni esedlula kwele Mozambique waze wayafika kwele South Africa ethwelwe indizamtshina kasomabhizimusi umnumzana Justice Maphosa odabuka kwele Zimbabwe. Esiya eMozambique uMnangagwa kuthiwa wathwala nzima esiya emngceleni eMtare lapho ayebalekela khona amapholisa emigwaqweni njalo echapha umngcele encediswa libutho waze wangena eShabini wasehamba ngenyawo okwesikhathi eside esichapha umngcele.
They get a warning call that you better leave tonight, people are coming to kill you.
Bathola umbiko othi kungcono babalekele izweni ngokushesha ebusuku ngoba kulabantu abebefuna ukumbulala. Yikho okwenza ukuthi kwenziwe amalungiselelo okuthi asuke elizweni. Kuyamangalisa okwenzakalayo. Kulabanye abathandabuzayo kodwa ngile mlayezo yama-WhatsApp njalo laba bantu phose abalichumi abakusekelayo lokho. Kuyamangalisa.
I have 9 sources. I have WhatsApp messages.
URogers ukubeka sobala okwenziwa nguGeneral Chiwenga njalo lokwakusenzakala ngasese kukhulunywa labamele amazwe atshiyeneyo okwakusethulwa ngumthwangwa owayephethe njalo ukwethula kwezindaba. Babefuna ukuthi umgabe asuswe esikhundleni kungafanga muntu.
Bringing in very powerful players like Chris Mutsangwa to spin this operation and to run the media, international diplomacy, communications, which became pivotal to the events that the military carried out.
Umtswanga wayekhangele ukwethulwa kwemibiko yalokho ababekwenza. Ukukhuluma la kwabanye amazwe ogoqela uJacob Zuma ewatshela ububi bonke beG40 yayikhokhelwa unkosikazi Mugabe. Waveza uG40 njengabantu abafuna ukubhidliza abalwa impi yenkululeko.
But what Mutsangwa was brilliant at was spinning and talking to the South African government, and Jacob Zuma at the time was head of SADC.
URogers uveza njalo okwehlela umoyi uMorgan Tsvangirai lebandla lakhe ele-MDC elalizama ukususa umgabe esikhundleni. Uthi uCasper okugwalo lolu wayekhokhela abavikela uTsvangirai kubandla le-MDC.
I think that was one reason why the MDC never won elections. ZANU-PF, Mugabe were always one step ahead of the MDC, and I think because guys like Casper had infiltrated them and knew what they were up to.
Ngibona ingani lokhu yikho okwenza ukuthi ibandla le-MDC linganqobe ukukhethwa. Wabamunya umungu
is able to predict and understand what the opposition party is doing.
URogers uthi ulethemba lokuthi ugwalo lolu luzavezela abantu bonke emhlabeni wonke jikelele ngezombangazwe kwele Zimbabwe. Uthi abacothoza ukuthi waloba ngabanye abantu angazange abaqambe ngamagama kumele bahlaliseke ngoba uyabazi bonke. Ye, okwamanje ke sike sikhangele ezomculo ukuthi kwenzakalani kwele Zimbabwe. Namhlanje ke sihamba noNomalanga Khumalo ocula ingoma zokholo lwesiKristu. Nawunge uNomalanga.
Salibonani, ngiyabingelela ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Igama lami nguNtombiyelanga Isibonge sakoKhumalo, ngokuzalwa ngiphuma eVictoria Falls eMkhosana Township eMfelandawonye. Ngiqale umculo wegospel last year 2018. La engikhuphe khona iCD lami lokuqala elesihloko esithi ngathunywa ngubaba emhlabeni. Ngase ngikhupha elinye elesibili kuwo lonyaka inyanga le edlulileyo elesihloko esithi tshintsha ukwenza kwakho. Igama lebhendi yami yizinto zenkosi. I-music yinto engakhula ngiyithanda kakhulu kusukela ngisasesikolweni ngisasemncane. Sengize ngingaka lokho engiyithanda kakhulu. Kwakuliphupho lami elokuthi nami ngelinye ilanga ngibe ngumculi. Ngoma ethi tshintsha ukwenza bekuyindlela yokushumayeza abantu ukuthi basuke endleleni elobumnyama behambe ngendlela elokukhanya, bebe nothando, bebe nokholo ukuze beyongena ezulwini bengabapheleleyo, besabe njalo isono, bengalilahli ithemba ngoba sekuseduze la esiya khona ezulwini kuyayiwa. Abantu abafuna ama-CDs awezimvu zenkosi bengasithola kule number 062-218-8627, 062-218-8627 or ku 074-451-2164. Ngikhona ku WhatsApp, sikhona njalo la ku Facebook izimvu zenkosi. Njalo ngiloku promoter endaweni eziningi kakhulu. Ngeyi 16 zobe ngise Soweto eFreedom Park eShoprite.
Uyajaka kakhulu sibili uNomalanga, liyamuzwa khonapho ke uyahlabela okunye okumangalisayo. Isitshele phela ukuthi liuzwa njani umculo wakhe. Sike sibone ke abakuFacebook lapho-ke Silohlamelo uNgwenya uthi unjani, mthembo sithembayo. Ngiyaphila kakhulu ke Ngwenya, lapho khona ngapho singazi wena. Kuzobuya ke uJason Maphosa uthi lapho asebehlupha kakhulu abalwa impi yenkululeko kayengazane balwela uhlupho lwezanu kuphela. Kuzobuya ke uMlevu Ndlovu uthi mthembo livuka njani, ungidide ntambama. Yenza abatshela ukuthi bakuthinte ntambama, nami nzazama ukuthi kuthinte futhi njalo nje ntambama. UGift Malusubenge uthi ngikhona baba Dube lo Aaron Dube uthi mthembo sithembayo linjani, yaphila kakhulu vuka mthembo lapho khona ngapho. Equal Rights uthi lami mbukele asitshayini ke umculo nakho-ke khonapho. Siyabonga kakhulu ke, sizaphinda futhi umculo wakhe ke untombazana uNomalanga Khumalo kusasa. So sitshayela ke ihlandla lesibili, singahluka nokuthi sikhangele indaba kathi sikhokhela namhlanje. Kunanzwa usuku lwamaqhawe namhla kuleyi Rose Day. Kodwa kulabanye phela abantu abathi abalwa impi yenkululeko sebedinga kakhulu okuningi. Siwuqhuba lapha ke uhlelo lwethu manje ngolivalelisayo, wonke ithuke.